kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhona nayo uma kulo mcintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhona nayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenceba ngenxa yokuthi kulezi zatho ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi babapha lezimali abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele. Njalo kulabanye abantu abasela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafika engala history ze-activism. Abanye ba suka kwamabandla amatha engalayo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe. Ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla. Njengoba lalikwazi kuyabanye abantu edebelo Munzura, ama-members of parliament kaMunzura akaresign kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisa. Abaningi baphanjaniswa yile yokuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one kwaba ngabantu abathathu 1, 2, 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa.
Bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola yikuthi bathe sebesiya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu. Lithini lina ngalokho?
Zinyoka esithi ngama-infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama-double candidates. Sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphiwa imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare nakoBulawayo. Sesesihlolisisa lamagqweda lamapholisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbuli yethu ikhanda likamthethungameli uThamisa balifotokopa bafoja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-CCC. Kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhothi. Sibe siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature bafoja baphinda bafoja isimbuli yethu bayifotokopa thinethu uyayiglose engafotokopa. Ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba nabantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCC. Yikho-ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC wadethile noma uconstituency ethile.